Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 Mfumfu 2023 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapholisa.
Lela indlela Israel ekhaya ngayo lapha kungenza i-Arab West yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa kube sekulumatha njalo kulumatha ilanga elikhulu elingadisi umhlaba wonke.
Ukulisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho leHamas lePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Uhulumende weZimbabwe uthi kenelisa ngokugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho amanye amalunga awebandla le-Citizens Coalition for Change edatshukele isigqoko ethukana namapholisa kulandela ukuxotshiswa kwabanye babo edaleleli ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele walelo bandla ele-CCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edayile eParliamente umlawulo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda efanda kubika ukuba kulamalunga alithumilane 14 abebandla le-CCC asebexotshiwe kudaleleli nguChabangu. Umudenda wethule amagama la ngesikhathi kuqala ihlandla lakuqala ledayile eParliamente eHarare. Umudenda uthe uChabangu lilunga le-CCC njalo incwadi ayilobele idale itsho ukuba abameli be-CCC sebexotshiwe eParliamente.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Ngalokho sesenze konke okufunakalayo emthethweni ukwazisa umongameli welizwe leZimbabwe Electoral Commission ukuba sekulesikhexe ePhalamende kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lawa.
Umdenda uqale ngokuvumela ukuba amalunga awe-CCC alishumi lambili afungiswe ukuqala umsebenzi njengoba engenzanga lokhu ngesikhathi iPhalamende evula ngenyanga edluleyo. Ekuceda lapho uhle wabala incwadi yakhe yona esolunga be-CCC abagoqela umkhulu webandla leli ePhalamende umnumzana Amos Shibaya besithi banikeza umdenda incwadi eyakube yasobala ukuthi wonke ukuhambelana nedale leli kumele kulotshwe ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli wabo. Ezama ukutsho umbono wakhe ummeli weBhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uhle walelwa ukukhuluma usomlomo esithi akaphume kodwa wala. Umdenda ucele amapholisa ukuba amncedise ukukhipha amalunga lawa kodwa ehlulekile kwaze kwabuya amapholisa ezomvikela aweviyo le-Riot Police lapho amalunga e-CCC ahle aqala ukuhlabela esala ukuphuma. Ugcine kusetshenziswa udlame ukwakhipha ngesihluku esimangalisayo kwagcina kulimala abanye. Abalimele bakhuchela ummeli weBudiro North unkosikazi Susan Mathunga ukuthi ummeli wabasha eHarare uMnumzana Takutsu ngathi wore udatshukelwe izembatho. Elinye lamalunga awe-CCC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kabasaze bavume ukuhlukuluzwa lokuxoshwa ephalamende ngumuntu abangamaziyo.
So sifuna ukuthi sizwisise ukuthi uSpeaker kungani esitsho njalo. USpeaker wangalisa ukuthi ngikhulume wasesithi ngihlale phansi ngamtshela ukuthi angiphume. Wathi ngihlale phansi ngathi angihlali phansi. Wathi ngiphume ngathi kangiphume ngoba ngilelungelo lokuthi ngiqale ngizwe. Kungani uSpeaker ekhetha incwadi zokubala? Indaba engabalanga incwadi ka-Advocate Nelson Chamisa eyayisitsho ukuthi yena yedwa nguye ozakhulumisana le-Parliament. Umbuzo omunye esiwubuzileyo ukuthi kule ncwadi ezibuyileyo ezikhulumayo ukuthi hayi Speaker, leyo ncwadi ebuyileyo ebhalwe mhlaka-3 kayisiyo yethu njalo ungayikhonsisi. Kungani lezo ncwadi engafunanga ukuzibala? Ngani efuna ukubala incwadi kaChabanga? Ngimtshelile-ke ngathi Speaker sokusobala ukuthi sulihlazo kuleli lizwe usuyangisa thina abantu besitongeni ukuthi namhla ngibuye ngibonane lawe ngikhangelane lawe emehlweni. Kuyayangisa ngoba indlela osusetshenziswa ngayo izanu PF iyangisa kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Gift Siziba omela iChabalala phela ndaba esithi i-CCC kayisoze ivume ukuxotshelwa abameli bayo.
USpeaker uthethe incwadi evela from a street vendor. Wena unje mlondolozi usule mvumo according to zanu PF lo Speaker weParliament ukubhala eParliament uyetshetha ukuthi uziyambi lo mnanga kwajunior labo bonke abamembers ezanu PF ngenxa yokuthi seBanana Republic umbuso ongelalutho kuyatshengisa sobala kuba neZimbabwe kule problem of leadership.
Igqwetha elisebenza lifundisa umthetho wamalungelo oluntu ecoalition yeZayoja Ezekiel Gucci University umnumzana Macbeth Sithole uthi kumele i-CCC ilungise isisekelo sayo sombuso ukuze ivikele izinto ezifana nalezi.
Asikwazi ukuthi omongameli we-CCC ngoba kunjalo lokhu kunika ithuba elokuthi umuntu nomuntu uyaqalisa ukuvuka esithi engumongameli we-CCC. So lokhu kutshengisela ukuthi yona ngokwayo ayilunganga, ayiqondanga, it's not good, ayikho, ayiphathekanga kuhle.
Edayele ephalamende uChabang uxoxisa amalunga awe-Senate ayisishiyagalolunye abagoqela umnumzana Felix Magalela Mafa omela ubulawayo edaleleli. Imizamo yokuthola imibono yamalunga awe-ZANU PF yehlule ngoba umnumzana Pupraito Garipi okhokhela ebandla leli ubesedayele ephalamende ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Obona ngokukhitshwa kwembiko kubandla le-ZANU PF umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelwe iStudio 7. UChabang uthi uxoshisa abantu laba ngoba elemvumo yokwenza lokhu kodwa ibandla le-CCC lithi alimazi. Embikweni esisanda kuwamukela usomlomo wePhalamende umnumzana Mudenda uthi uzancisha amalunga awe-CCC iholo lenyanga ezimbili ngoba engabuyanga kuleli dale kumahlandla ayisithupha owakumele liqhube umsebenzi wePhalamende. Ayisiko kwakuqala ukuxoshwa kwamalunga ePhalamende ngemva kokuba umnumzana Douglas Munzora waxotshisa amalunga awumanyano we-MDC Alliance esithi ayengasalandeli iziqondiso zomthetho webandla leli ngo-2020. Selilele ngogedla ibandla le-MDCT okwamanje. I-CCC ithi isiphanyeke udaba lolu emthethwandaba iphikisa inyathelo lokuxotshiswa kwamalunga alo nguChabangu abathi wenza wekhanda lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho le-Hamas ele-Palestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Lokhu kuza ngalesi sikhathi lokhu kulwisana sekungene kulanga lesine namuhla. Uhulumende weZimbabwe wethule umbiko izolo phansi kogatsha olubona ukudlelana lamanye amazwe ekhuthaza i-Israel lebutho le-Hamas ukuthi bamise ukulwisana njalo bavumele abahlengi ukuthi baphathise labo abalimeleyo. Isiphathamandla esibona ukulondolozwa ngamalungelo oluntu inhlanganiso yamanyano amazwe, umnumzana Volker Turk, yena usole ukulwisana lokhu, njalo wakhuthaza amacele amabili la ukuthi alondoloze ilungelo loluntu, njalo abone ukuthi bonke abalimeleyo bayaphanga bathole usizo lokwelatshwa. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele. Umnumzana Mthombeni ngumfundisi njalo engumqondisi wenhlanganiso yephathisa uZulu ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo eyeIntuba Project.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili, ibuhlungu. Khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impinga ngalali ndlela, ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israel ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka. Kutho ukuthi nxa isiqhamukile njinje hayi bonakali sesebuhlungu sizili kakhulu izihlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayizwisisani lohulumende wePalestine, njengoba ukuhlasela kwe-Israel lokhu sekuphazamisa iPalestine, ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine le-Israel obuvele nje bungani bebunyikinyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas le-Palestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo nama-Israel, ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa, abemathebeleleni south babodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo, onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza chinge kuphose kufanane, ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqeda limpi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi, kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana, ngoba nxa bona bengakasibeki bonaba abe-Israyeli ukuthi liza lokuthaya laba abe-Hamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yiwo abazakuthi hawu khathesi sesijilizile, sesibachayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo, ama-Israyeli lama-Arab, kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke, ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha akulunga, akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni. So maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha, kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa, kubesekulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Raphael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Project, obexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-Dallas khona lapha eMelika. Uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezathola amanzi phakathi kwedamu leGwayi leShangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zemathebeleleni amanzi, njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungula eminyakeni eminingi edluleyo. USithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende owemathebeleleni North yena oqale ngokuchasisa ngempumela yombukiso weMatabeleland Agricultural Show osanda kugcitshwa.
Yes, yaqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama-district awe-Matnorth asiyi-provincial agricultural show yona le esewange siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show but lo nyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama-companies amatsha like o-Dinson Korea lama companies amacha wa China asasebenzele wangi lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amacha and lamanye ama farmers amacha sobona efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lonyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa sokuthi uthi iyakhula i agricultural show yethu yeMatabeleland
abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation.
Uhulumende kathesi ugebha izibhorani efake ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi Matnorth lazo zizabakhavada ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengobana kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwanise ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lweMatabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi lana sikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka so sibona ukuthi singavala amagethi kuzaba disturba labana abakhayo so but hayi idamu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenziswa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds kuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele isigaba seMatabeleland North obekhuluma icingweni lo sithandekile emhlanga oStudio 7. Abacungula ezombusazwe lezomnotho bathi ababoni ukuba impi ephakathi kwele Israel le-Palestine izaphazamisa ezomnotho lokunye kwele Zimbabwe. Bathi ele Zimbabwe lizaqhubekela phambili lidlelana kahle le-Palestine encedisa ilizwe leli ngesikhathi ilwela uzibuse. Okwamanje i-Palestine ilesigodlo kwele Zimbabwe esisetshenziswa ukuvezela umhlaba imibono yabo kwezombusazwe. Ukuthi ke ele Israel lithengisela ele Zimbabwe impompi zokuthelezela emaplazini lokunye okukulima okukhuphula isivuno. Ingcwethi lezi zithi kasiboni njalo amafutha ezimoto ekhuphuka okungenza kukhuphuke imtengo yempahla etshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Mqondo Banzi Magonya osebenza ezimele kwezemfundo kwele Bilitani njalo ecubungela ezombusazwe utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuba ele Zimbabwe limbaxambili kulokhu okwenzakala phakathi kwele Israel le-Palestine.
Kona sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo. Kodwa-ke nxa kuyukuthi into le impilo ingaqhubeka, ukukhumbula ukuthi phela akula mafutha esiwathola kubo-Israyeli. So maningi amazwe aselamafutha kathesi okuswelakalayo nje ukuthi kube lomuntu kokube lelizwe lelizwe Afrika khonaphana elingawalungisa amafutha lanithi elungele izimota lokunye okunjalo njalo njithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyesisiza ephela kuyo but hayi kuzomhlaba wonke jikelele. Iye kungenzeka ukuthi njengoba vele bajayele ukuthi isikhathi sonke nxa kule mpi bavika ngempi bekhweza amaprize bevike ngempi bekhweza amaprize kungelani lokuthi amafutha awona ngokwawo vele akhwelile babe bethole intshukuntshu zakuthi akhweza njani amaprize kodwa angiboni ukuthi kuza kuba you know lakho ukuthi kusinyelele ngendlela abantu abakucabanga ngayo.
Okungaguquka kungaba kuyini ubudlelwano beZimbabwe lePalestina kumbe ubudlelwano beZimbabwe leIsrael empini le?
Iproblem ekhona dume ukuthi iZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane. Abantu bakhona ubafica ngapha kunamathele Israel, ngapha kunamathele ngomsila kuthinte Palestine. So ukuthi abantu bakhona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayihlahla bani. Bayehluleka ukwenza njengomandela. So yikubona nje kunzima sibe problem la kathesi nxa ukhangele le UK labo Russia. Emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya usebenza ezimele kwezemfundo kweleBhilitani njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okwenhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Awungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqondane labantu abakhona likatshana kodwa siyazi ukuthi Palestine ilemvelo ngendaba ze-liberation u-PLO ivele lokuyayilobudlelwano lamaqembu ayeliswana ayeliswa amakhiwa kusho ukuthi bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hatshi akungabi lobandlululo kodwa ama-Israeli phela ngapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona. Yikho mina athi vele uhulumende wethu akulathi engakhuquka bengakukhuluma nje kodwa wasebe kuguquke lutho.
Ye, nxa sikhangela khonokho ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima siyabona le Israel leZimbabwe kulokudlelwana okuningi kakhulu khonapho. So ke akusoze kuphidlike khonokho.
Akusoze ngoba vele nxa bengakhuluma engasathanga lutho. Nxa sekhuluma ngalutho akusoze kube lenkinga. Inkinga yakhe bengakukhuluma ngoba vele yona i-African Union ifle yathi yaye yavele yathi yona hhayi kungabi lokuxabana kodwa amajuda i-Israel bengabi lokubadlululo behluphana labantu abasegaza le-West Bank. Vele kulokubadlululo kule-apartheid ekhona i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PAO.
Singathi lapha vele eleZimbabwe akula vele lingakwenza kumele kuphonga ukuthi bakhulume nje ukuthi hhayi khumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akula.
Uyabona ma-diplomats yakhona fafane bavele lobo ukuthula kungabe kungcono ngoba kungcono bathule kodwa siyazi ukuthi uhulumende wethu asizakwazi ukuthula okukhulu njengwesitho ukukhumisana umlotha yinto ekhona ebehlala phansi.
Ye, nxa sikhangela ke ezamafutha ezimota lokunye kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani akusoze kuhluphe khona?
Anguye kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha ebuya lamafutha ngapha kayingeni kuMediterranean ihlingene kuRed Sea. Hayi hayi ishingene ngapha ku-Horn of Africa angiboni kungahlupha kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le-America sebengendele empini yakhona kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into emafutha engahlupha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Uhulumende ngaphansi kohlangothi olwe-Energy and Power Development uthi udinga amabhiliyoni ayisithobamunwemunye, $9 billion, ukuze kwakhiwe izitishi ezaneleyo ezokupheka ugetsi owenela ilizwe lonke. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Azakwanisa ukuthi such mechanisms zenzakali. We have seen it kwenzakala Ethiopia when they were building their renaissance dam. Lesebenzisa imali zabo leze diaspora, and we believe that we can do the same to raise the capital.
Phezu kwalokhu uMagomo uthi bakhangelele njalo ukuthi imali le bayithole kunhlanganiso zamazwe ahlukeneyo ukuthi zibasize ngemali yokwehlisa izinga lobukhuni bokuguquka komkhathi ele-climate change.
Kumele kube lendlela institutional reviews as khona khathesi ukwenzela ukuthi sibone indlela yokupha amazwe lawa asakhulayo more access to that, because that way it will help us to address into ye climate change as affectayo thina more khathesi, especially with regular droughts lama cyclones. So sithi khona as the developing countries we will need to be given special attention. Sipiwe imali yokudevelopa ama-renewable energy projects.
Kodwa ingcwethi ecubungela ngezempilakahle kaZulu ekunhlangothi yabathengi, i-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube akasekeli linkuthazo esithi kungaba yikuphosisa ukufaka imali engcebethwini kahulumende ngoba ingagcina ichaphazwa.
Lokhu uhulumende akukhulumayo akusebenzi. Okwazakala kusebenza emhlabeni yilokho okulandelayo. Okokuqala nje ukuthi kutholakale imali kuyona le imithelo evele ikhona. Okwesibili ukuthi kuqedwe du i-corruption, ngokuba imali enenge kade ingenza kube lamagesi eneleyo iyalahleka ku-corruption elizweni. Okwesithathu ukuthi uhulumende aphungule indleko lezi ezingadingakaliyo, lokho kuthiwa i-wasteful expenditure.
Uncube uthi okunye njalo okudingakalayo yikuthi uhulumende axhasane lamankampani awezwekazi lonke le-Afrika ukuze kwakhiwe, hathi ngokucela ingcebethu athi kuyisijeziso kuzizalwane zakuleli. Kusiyabamba isikhathi sokhetho ngenyanga kaNcwabakazi, uhulumende wazise ukuba uhlupho lwamandla kagesi seluzaba yinto yayizolo ngemva kokuvulwa kwesinye sezitishi zewange, kodwa lalamuhla udubo lwegesi silokhe luqhubekela phambili. Osomabhizimusi bekhala ngokuthi lokhu sekubawisele phansi. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi size imbono yabo ngokuvula kwedala lephalamende, lapho amanye amalunga awebandla eliphikisayo ele-CCC abizelwe amapholisa exotshwa kuleli dala. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko kustudio 7, lilakho ukusithola kuwhatsapp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukulalela iStudio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz kushortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 AM kumagagasi athi 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Ngeke hlukani zihlobo, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kube lokuxokozela edala lephalamende namuhla, lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bevizelwa amapholisa. Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho leHamas elePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1600. Ukanti uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.